soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mtuagazi ngomvulo mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2022 igama ngwentungameli Nkumo ezihamba phambili umongameli Emmerson Mnangagwa useDavos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum lapho azazama khona ukuhuga abatshali bezimali kodwa abanye bathi uzaziphendukela engaphathanga lutho. IZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga impahla emqoka phandle kwelizwe kungelanhlawulo yeduty kulakho ukubangela ukuvalwa kwamankampani eZimbabwe okuza kwenza izisebenzi zilahlekelwe imisebenzi. Kwezenguqu yeBhilithane selikwenzile njalo iqembu leManchester City ngokuphakamisa inkezo yeEnglish Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa useDavos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum lapho uhulumende athi uzazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Umnangagwa usuke eZimbabwe izolo lequla labaphakintambo abagoqela owezemali umnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani unkosikazi sekayinzenza obudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Amaphephandaba kahulumende athi uMnangagwa uzakhuluma emhlanganweni oqondane labatshali bezimali kusasa. Emihlanganweni edluleyo uMnangagwa useke wacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe kodwa abanye bathi imizamo yakhe ayiphumelelanga. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube uthi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo njalo aqhube ukhetho olukhululekileyo uMnangagwa uzahlala ehlabela ingoma yakhe ethi Zimbabwe is open for business kodwa abatshali bezimali abasoze babuye.
Njengenjwayelo akulalutho umongameli azabuye luthwele ngokuba umonakalo usekhaya angaze ayehlangana labantu kowonke amakapital akhona emhlabeni abachumayeze ngobuhle beZimbabwe abachumayeze ngakho konke okukhona eZimbabwe. Abantu into abazayikhangela yizenzo njalo bayayazi iZimbabwe leyo ababizelwa kuyo ukuthi iZimbabwe engahle ngipha amalungelo abantu iZimbabwe ngelamthetho iZimbabwe evuka ivalele amabhizinisi ithuba lokuboleka imali emabhenki iZimbabwe lemali engathengiyo iZimbabwe engalamthetho ovikela amacontracts iZimbabwe engelakhetho olukhululekileyo akula muntu ofuna ukuza lemali yakhe endaweni enjalo. Ngakho ke nxa efuna imali ukuthi ize elizwe nakudinga ukuthi azaye eDavos uyalungisa ekhaya angalungisa ekhaya konke kuyaqonda abantu bazazivuyela bagijime bavele emagumbini amanomhlaba besiza kuyona le ndawo kodwa nxa ngabe kungamanga kahle ngale ndlela esikubona ngayo kuyisiya uyalo umthetho ungahlonishwa amalungelo abantu engahlonishwa akula muntu ozabuya alethe imali kule ndawo.
AbeZANU-PF Ncube bathi imihlangano efana lalo iqakathekile kakhulu ngoba kulapho uMnangagwa athola khona ithuba lokuhuga abatshali bezimali.
Yeyona imihlangano enjengale iqakathekile kakhulu ikakhulu nxa ngabe ilizwe lakho lime ngendlela efaneleyo kodwa ke kayilungisi lutho imihlangano nxa ungalungisa ngekhaya. Yikho nje ngiceda ukukutsho khona manje ukuthi umele ulungise ekhaya iyabasebenzela yona limhlangano yeDavos abanye ngokuba amakhaya abo mahle bayahlonipha umthetho bayahlonipha amalungelo abantu abavalela abantu amathuba okuboleka izimali emabhenki balemali ethengayo imali yabo yayilahlekelwa ngamandla nje zinengi izinto ezidingakalayo okumele ukuthi uzilungise ungakayi kuliya ndawo ungahamba ungalungisa ngikhaya uyaphenda ukuphetha izandla ungathwalanga lutho yikho kuza kwenzakala imhlangano yona mihle iqhakathekile kodwa kulabo abasuka besiya khona abasimele abezimbabwe asoze balethe lutho ngokuba ikhaya lonakele akulandawo yokuthi abantu bainvesta kulamuntu ongainvesta endaweni enjengale
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube sike sambona kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uyajabula ngendlela umnotho odonsa ngayo ungathini nxa uqathanisa amazwi kancube lokuwa kwedola leZimbabwe emihla lamalanga esikubonayo kanye lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto
Ngithi thina i-99.99% umnotho kawuthuthuki izinto ziyaziba nzima kulalokho ekade ziyikho khona ibhondi nanti kalithenge liyadilika liyaphela du umnotho kawudala imisebenzi awulungisa izibhedlela abantu lokho bebulaya imikhuhlane izifo ezihlukahlukeneyo ngokusweleka kwemithina ngokusweleka kwemithi izikolo kazila lutho kazila amabhuku amatitshala kaholi kaholiswa amanesi kaholi amasivusebenzi ngokuhlukahlukana kwawo kaholi amaphodoli agcwele yonke indawo akulanto ehambayo yiwo umnotho kithi lo nxa ngabe kungasebenzi lokho akusebenzi lutho lokho ke uminista ukukhulumayo asikho thina esikuphilayo phansi sibonile izwe lidilika lichitheka alisidaleli imisebenzi kalisondli kalisiphathi kahle kalisiphi imali yerenti kalisiphi konke esingakukhangelela emnothweni othuthukayo ngakho ke nxa ekhuluma ngokuthi umnotho uyathuthuka kalabo ufakaza kufakazelwa yilokho esikubona phansi angabe ekhuluma ngalokho okwenzakala emabhukwini abo angikwazi ukuthi kuthi khona umnotho uyathuthuka kodwa unodilika ngalendlela esiwubona ngakhona kulalutho olumfakazela oluvumelana la ephansi lapho
umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusaswe Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilakho ukulahlekelwa imisebenzi ngoba kulengozi yokuthi amanye amankampani engavalwa ngenxa yomthetho kahulumende osuvumela abantu ukuthi bathenge impahla emqoka empilweni phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty Uhulumende uthi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo abantu sebevunyelwa ukungenisa izinto ezifana lechukela, impuphu, amafutha, irayisi lokunye mahala elizweni. Kodwa iZCTU ithi lokhu kufaka amankampani eZimbabwe alungisa izinto lezi ebunzimeni. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo
sesizabona ke kumbe ngama 175 US dollars lawa anikwa ama civil servants sesizaba exporter ke ngokuthi baza gijima bayethenga phela lezo zinto ukuze bafide imuli zabo kodwa balutshwana phela abayitholayo leyo mali okungiza kwenzakala ukuthi kuzavangela ke ukuthi iUS dollar leke idingakale kakhulu abantu bezama ukuthi beyithole phela ukuthi bekwanise ukuya ngaphandle kwamazwe bayethenga lezo mpahla nxa sezitholakele lezo mpahla seziphakathi kwelizwe ziyathengiswa phela ngemali eyangaphandle kanti ke oluningi lapha kaluyilayo leyo mali eyangaphandle kwamazwe so balutshwana ke abaza accessa ke ama products ona lawo abanengi bazabe babona nje bengawoganisa ukuwathenga nxa uhulumende njalo ezathi uyangenela ke ukuthi abambe abantu ngamandla ukuthi bathengise ngemali yangaphakathi kwelizwe sizabona lawo ma products ke asebaleka ke kuma shelves ku formal shelves esesiya kumkambo omnyama so ayisiyo solution layo i-import duty ekade itholakala kwetholwa ngokhulumende iza kwehla kodwa ke kuzisebenzi akade beku-manufacturing bangalahlekelwa imisebenzi nxa amakhampani abo ke eza aqalisa ukukompyutha ke labantu laba abakwanisa ukuoda ke okuthize abekade bekumanufacture bona phakathi kwelizwe.
Zikhona yini ezinye inkinga ezinkulu elizibonayo ezingavela?
Kungaba lama fake things ezingabuya, izinto ezingaqondakale ezingaba lengozi ebantwini. Sikubonile esikhathini esedlulileyo ukuthi nxa lingayekela ke izinto ezithize kube ngamarayisi, liyabona amarayisi lingawaziyo lokuthi ahlanyelwa ngaphi, ngamarayisi aqondileyo yini, alangozi yini ebantwini kwezempilo. Kuba lokuningi okukhona ukuvumela ke izinto ezinjengazinezo esingazaziyo ukuthi zivela ngaphi, ukuthi zitholakale kuma shelves ethu. So kayisiyo solution ngokubona kwethu. Uyazama nje uhulumende singathi ke i-firefighting ubamba lapha lalapha ukuthi engavala lezi sikhala, njengoba sike sacho ke ekuqaleni ukuthi ungani nje ngomuntu ogijima le bhakede endlini efuzayo ayizama ukukhongozela amanzi lapha lalaphana, amanzi efuza lapha lalaphana uzama ukuwavala angavaleki. Kuqakathekileyo ukuthi ulungise uphahla ukuze ke ungabi lokhu gijima ke le bhakede kumbe le gabha ke uzama ukukhongozela. So i-firefighting leyi ke hayi i-short term, ayisiko ukuthi into sile singayikhangela ukuthi iyasolva ke inkinga esiphakathi kiyo. Inkinga esilayo ke imali esiyisebenzisayo ke engasiyo stable. Aluba uhulumende uyakunazelela ukuthi aluba nje uyaqondisa ama-fundamentals zethu kuqala.
Umnumzana Japhet Moyo, ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi inkantolo yakoBulawayo yethese izigebengu ezine ebezintshontsha zihlomile isigwebo sokufika okweminyaka elitshumi. Izigebengu lezi ngumbekezeli Brighton Spanda, uLindani Mpala, Bhekani Ndlovu kanye loMichael Khumalo. I-Chronicle ithi izinduna zetsholotsho ezinhlanu ziphume buthumuthumu emhlanganweni eziwenze lomasipala ngolwesine ephezu kokuthengiswa kwempondo zendlovu ngemva kokuba omunye ukhansila ezigconile sithi zidlala ipolitiki. Isikhathi sembiko yenu.
Sanibona, sanibona basakazi baka Studio 7 labalaleli. Hayi no, siyakuzwa konke okukhulunywa ngendaba yeZimbabwe. IZimbabwe abantu bakhona vele kabanalo iqiniso ukusukela kudala. Lokhu ukuthi manje sebezokhala ukuthi Ukraine. Sonke lesi sikhathi phela i-Ukraine ingekho bekusenzakalani okuhle. Akuzange kwavele kwaba le nto eyayinhle. Abantu basuka kudala besiza kulezi ndawo zabo, South Africa, Botswana, zonke lezi ndawo ezinye ezithile. Lokho abakubalisayo ukuthi kuthiwe sokulentri ecosta ukuthi kube nesimo sokukhuphuka kwezinto, akusebenzi lutho lokho. Uyabona nje ma uwumuntu wehlulekile, zama nje ukuthi unikeze abanye abantu ithuba kube nokubambisana. Yikuthi bona abavumi ukuthi kube lokubonisana. Yabona le nto engihleli ngiyikhuluma ukuthi no, bona benezapho kunezami laphana. Kwaba le-liberal era abayenzayo abaphathi, kwaba khona omunye wabagreat warobheke rojwa ngabelungu. So wasesiba ngumuntu ongasafuni ukuthi abanye abantu babambisane naye. So yinto ekhosta konke lokhu, akulungiswe kahle ngendlela ekahle ngudube lona okhulumayo. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, wajani mitala njani watala lafo njani watala. Yee, nge paule lava wanda oe CCC, ya baga ye mengani CCC ya ulebe, tuwa itapu C, tuwa itriplu C. Nge ye mengani itriplu C ya ule. Kama mundu ya sindebele ni kumu kamba kwa triplu C, kato kunu kamba lubani. Kwa mfalundu ma upe luka abwe votele o triplu C. Kwa kipi kwa luku tabanya bandu kusizewe echo hini. Kwa yonu ambwe echo hini kuna nani. Kula mtoza kubuzi. Awandu wege nda udu yi mtuwa kazi echo hini ala triplu C. Kwa yonu ati triplu C yiro echo hini ala mtuwa kazi. Kwa nzwa kitu sindewele na kili vulame zelu pume nda wenza mashuwa na lezi. U triplu C ya kuna leza lezi la anomi ngangena vele iza eta mwa mashuwa na sindewele. Ndeza enza kazi. Hey, mwaba ee kipi shuwa na ee school zine tufagi ndewe. A nyeke wenze kono ku triple C. Nyeke wenze kono kwatala ke luvula mina.
Ivuka njani balaleli be Studio 7 ivuswa ngihlahla mahlango seBotswana Francis Town. Mina ngingwelupane esigabeni semalungu kuzange Saint Paul. Ekhaya lapho ngizalwa khona ngivusa umama uNanhlanhla, lo nkosikazi wamampofana, lo nkomo RJ, lo malume uPaul Ngwenya, uJabulani Ngwenya, umdala uNdevula laphana, lo baba ohlala ekhana ngale eShawini kondani, ngithi kunjani emasimini seqedileni ukuvuna, ekhaya laphana emalungu silohlupho olwamagetsi, intambo zamagetsi zilokhu zawela phansi sezile 2 years. Zigcwele phansi khona phana so besicela ukuthi i-government ingabe yezwi odwe yami besilungisela ngoba singafelwa zinkomo sifelwe ngabantwana khulumayo ngingusobhuku wemalungu uNhlanhla Mahlangu okungiyomela isigaba khona phana ngithi ngiyabonga.
Salubonani, salubonani, salubonani. Okhulumayo uJosephat Moyo wendaweni yaseNkayi kusikhubukhubo. Ngajabula le audio ma ingafundwa. Kanti like lingibuzele le iphathentsha leso kuthiwa ngiyabomama laba sebefuna ukuvotelwa ukuthi izimiseleni ukuthi ngawini iDizan PF. Nangazi ukuthi eZimbabwe kwayokuphambaniseka kuphi. Maso kumele ukuthi kuyawina kuyangena abanye abantu abaphazamisayo. Maye sebe sithi ngabomama bafuna ukuvotela. Hayi hayi kudlalwa kakhulu lapha yena. Ube bake bayekele ongamaphathinyana lokhu okuningi-ningi lokhu okungenanceda. Bavotele iphathe 1 eseduze lokuyina efana le-CCC. Sibone ukuthi kungaba njani. Hayi.
Salubonani ukuthokaza jikelele akele imbalele yami ngabonga ukuzwa ibaba emoyeni kodwa isikhalazo sami asizwakalanga. Ngibona ngani u-Albert Ntube uwumntwana esindebeleni nxa eqinisile kodwa engasibizi ngento esamtshelayo ukuthi kasiyifuni. Ngizwa lapha kwendawo uyayiphinda futhi into le kubizwa ukuthi ayigwanda ngamajawunda kasiyifuni. Wenzelani kanti khonokho? Usebenza ku-Studio 7 ithunyezana futhi na? Ngicela ke imbali sinjele akayesule into leyi enyanyekayo leyi akabizi kwanda ngikwanda kuphelele kwanabo ayisiyo umuntu.
Eh, salubonani, salubonani, salubonani. Sibingelele ku Studio 7. Bantu abadala abantu bakithi. Ngokulihlonipha la ngokuzithoba. Eh, sisibonga i Studio 7 ukusithulela indaba. Zonke zasezimo zonke insuku. Izindaba ezizwakalayo sinibonga nonke basakazi, sibonga nabalaleli bonke abafaka imbono yabo. Mina ngiza kusho ukuthi abantu bakithi abayekukhuluma kakhulu behambe bayebhalisa ukuvota. Uvote ngonyaka ozayo wonke umuntu ekwazi ukuvota. Kulilungela wonke umuntu ukuthi avote. Awukwazi ukuba nevoice ungavoti. Kumele uvote, kulilungelo lakho ukuthi uvote. Mina okhuluma ngiseplant under induna uBhango ematokweni. Ngiyabonga.
Salibonani bathakaza bakhe, salibonani la ngaphetsheya ngapho ku-Studio 7. Siyabonga bathakaza bakhe, siyabonga ngokuletha indaba zinjengoba sinjalo, siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngaphetsheya. ngindweni futhi obuya nenkulumo enje ngithanda ukulimukisa nokubonisa umthwakazi ngendaba yeGugura Wound. Indaba yeGugura Wound laba bantu abayiqalayo nalaba bantu abalelicala abakhedakali ngayo. Indaba leyi mina ngelami side nangowami umbono nangokubathwakazi abaningi ngingathi mina kabavele nje beyithiyane layo ngoba kabazimiselanga ukuxolisa kabazimiselanga ukukhuluma ngayo lindaba engizokutsho ukuthi mina akusizi lutho ukubana vele bekhulume ngayo ngoba uma bekhuluma ngokukhompaseta kumbe ngithi ukubhadala abantu abafileyo ubhadalwa ngemalini umuntu ayisoze iyenze indaba leyo vele ukuthi ibhadalwe kasiyidingi imbhadalo yabo ngoba kuningi kakhulu okwamoshakalayo okwakuqala kwakuvele lokhu abacatha ngakho ngesikhathi besithi beletha iGugura Wound le babethi bona ma bekhuluma betshela abantu babethi bona badinga ama-dividend noma ngithi abantu ababesempini abasalelayo bengezikhali. Mina ngiyayichitha leyo nto ngoba uma kwakunjalo kwavela ngathi ukubulawa kwabantu ababezithwele bebulawa kabuhlungu ama-mass graves esikhuluma ngawo ngasiwo bantu abantu labo asiwomangcwaba kumbe ngithi amathuna abantu ababengama-dividend labo abakhuluma ngawo.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weleSomalia omutsha uqala umsebenzi nje ebhekane lenkinga ezigoqela ukudonselana kwezombusazwe lokuhlasela kwabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Umsakazo omunye uthi eMalawi libhekane lokusilela kwemali yakwamanye amazwe osukubangela ukuthi amanye amankampani endizamtshina amise inhambo zawo kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzulu weMelika kumele aphatheke kabi ngomkhuhlane we-monkeypox. UBiden wethule amazwi la ekwele South Korea izolo. Umkhuhlane lo uvame ukutholakala entshonalanga yezwekazi le-Afrika kodwa usumemethekile kulezinsuku wafinyelela emazweni asentshonalanga komhlaba afana leMelika, Australia, iBhilitane lamanye atshiyeneyo. Impawu zawo sigoqela amaqubu amakhulu alobomvu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni, sambuza ukuthi ungaba usufikile nalo umkhuhlane esigabeni sakhe.
Hayi, lapha eTexas umkhuhlane lo owe-monkeypox kungathi nje sisawuzwela siwubonele enyuzi besingathi siwuzwa khona ngapha kwamanye ama-states la njengabo Massachusetts kumbe Eastern Coast lapho esiwuzwela khona. Ngapha ngakithi ngapha hayi besingakaboni ama-cases esingathi thina sekukhanya sibili ukuthi nansi i-monkeypox. Kweda-ke kuyethusa nxa ukukhangele ngoba ukuthi ubonakale usuphunguba lezilonda kumbe sithi thina loko kuthiwa ngamathuthuva la athuthuva angathi aqumba amanzi lana bese kungathi kuyabhoboka kube izilonda. Akuyethusa, kuyethusa sibili. Okukhanya kusethusa kakhulu yikuthi imikhuhlane le ingathi ivela ngapha emazweni la aphambili esingathi thina i-developed world. sekungathi kuyaguquka ngoba ungakhangela lawona lo mkhuhlane we COVID-19 ungathi kawuqalanga emazweni la angathi awala anothanga wokuzinto wongkhona usokuqala ngapha lapha kulezimali khona okulezibhedlela owula bese kungathi kuyehlula ukuthi bakubambe bahle bakubambe kwenzela ukuthi kungaze kwamemetheka yikho kwethusa uwedlula ngoba angithi singakhangela imikhuhlane njenge-ebola kumbe imikhuhlane njengaleyana iyayiqala khona le Afrika bahle bagijime bayevimba khona le ukwenzela ukuthi ingaze yabuya ngapha lapho okulamazwe lanothi le kodwa ke sokuqala ngapha
nxa sikhangela isimo esikiso baba Mthombeni isimo se-COVID-19 ubona ngani umkhuhlane we-monkeypox lo bazaphanga bawuqede yini bawubambe kumbe singabona umemetheka udala umonakalo omkhulu njenge-COVID-19?
Hayi, mina ngokubona kwami lo umkhuhlane ngibona ngathi ngumkhuhlane sibili omubi kodwa ke kungathi kulo mahluko omncinyane i-monkeypox le-COVID-19. I-COVID-19 ibingathi ihlupha ngokuthi iba yilokho okuthiwa yi-airborne ukumoya lokho ukuthi umuntu angathi lapha simule kumba khwehlele kumba khulume kumba thini kuhle kusuke kona laphana kuhle kuyenamathela komunye umuntu kodwa ke lokhu nxa ngingathi ngiyakuzwa kukhanya ngathi kufanele ukuthi uthintane lo muntu olakho ole-monkeypox kumbe abantu abahlala ndawonye endlini eyi-one oyedwa ngoba le chicken le monkey pox liyana sengathelela laba abanye abakhona mbona ngathi umehluko oza kuba khona ukuthi kuzamele ukuthi engxenye laba abantu abale monkey pox lapa sebekunganelisa ukuthi basuswe lokho kungathiwa khona i-isolation ukuthi basuswe phakathi kwabanye abantu bayekwelatshelwa endaweni ethile okungumahluko phakathi kwakho le COVID-19 ngoba i-COVID-19 ngumkhuhlane lwano ongeke ususa umuntu ukuthi uzasusa lo uyemvalela ngale khonapho ube kungathi kulobuzima obungathi awubukho egcekeni lokhu mbona ngathi kuzabambeka ngokuya kwesikhathi ukuthi bakubambe ukuthi abantu nxa uzungaqalisa ukulunywalunywa kumbe uzuqalisa ukubhoboka izilonda mbuza uhle ususwe khonapho phakathi kwabanye ngoba kuthelelwana ngokuthi engxenye uthintane lalo muntu olakho ngibona ngathi yikho khonokho okuyi-information okulutshwane okukhona okwakhathesi sisazama ukuthi sikhangele wona lo umkhuhlane we-monkeypox sizabe siloke siwukhangela siwufunda ukuthi kambe kungaphathwa njani okwakhathesi kakukabonakali ukuthi kuzakwenzwa njani kodwa-ke uyethuza njengoba nje umongameli esitsho yikho engubonayo baba Nkomo khona
umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika kwezemidlalo iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League izolo ngemva kokunqoba iAston Villa nge-3-2 iVilla iqale ikhokhela nge-2-0 abaningi sebecabanga ukuthi izanqoba iphe iLiverpool ithuba lokuthatha inkezo kodwa abafana beManchester City bahlasele okwesilo sokusele imizuzu embalwa bayilahla phansi iAston Villa kwaba yisililo ngitsho lakuLiverpool yona ebisizibona isiba zintshantshu siziphethe ngebezihamba phambili umongameli Mnangagwa uwele Switzerland namuhla emhlanganweni we World Economic Forum lapho azahuka khona abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela elengise izandla. I-ZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto ezimqoka phandle kwelizwe ngaphandle kwe-duty kulakho ukubangela ukuthi amanye amankampani eZimbabwe avalwe izisebenzi bese zilahlekelwa yimisebenzi. Iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.